umuntu angkhona kuza hlukuluza kakhulu ikakhulu abantu kade bephila ngasesipampurekini ibikuncedisa kakhulu itheta reduce udubo ngoba abantu abaningi bebeziqhatshile besenza belungisa amasofa ngikhona ngala ama-wardrop lakho konke besokungani kuyinkampani mpela bekubasiza abantu yokusiza even ngapha kuma-communities ayinokuthi to affect abanye kade berenta izindlini zasempophoma ngemachobana sonxa berenta kade bethola ukuthi kade kusenzakala ukuthi bebebhadala kahle izimali sebethelwe ngamasofa ibhizinis yabo isifile kuza kuba lohlupho kucommunity ukuthi babhadale ngiyazi ukuthi kuzavumbuluka izinhlupho zokuthi-ke kathesi sibe siyabe sesihlise sikhulumisana nabantu kungasabhadalwana kuhle ama-furniture shops amaningi akobulawayo laphandle amaningi evele supplier yimpopoma outspan akulahlekelwanga bona bodwa ngitho lama-shops kuthi ukuthi kuza kuba lobunzima kuyaqabisa ukukhwela izinto uzotholanisa ukuthi amasofa angikhona ayabe sedura ama-wardrobes angikhona ayabe sedura ubulawayo wonke jikelele silahlekelwe ndawonye sikhala ndawonye laba abantu abafowethu abangabe belahlekelwe acela uncedo ukuthi abantu laba bethole ukuncediswa ukwenza ukuthi beqalise kutsha njalo okunye kwangikhona I think badingeka ukuthi bathole ispace esingabe sivulekile ngoba laphana le congestion ibisiningi kakhulu kudingeka ukuthi bathole indawo ema-factory ngoba khonokhwane ngakade kule spacing engxenye ngaka kuthanga izinto eziningi
kuyini elizakwenza njengalabo abamele amalungelo ezakhamizi ukubona ukuthi udaba lolu luyahlolisiswa njalo abantu bezuze mhlawumbe singathi ukuphathiswa
khona lapha sikhangelela ukuthi okunye okuzayenzakala yikuthi sibe le meeting le city council njengobana bebevele besebenza besekuma-premises e-council ngoba kunje kuyabe ngiyazi ukuthi inyanga isiphakala phakathi kulama-payments afunakalayo kufanele i-council iwaive ikwazi ukuthi hhayi abantu laba bawonakalile so we'll engage i-council I believe there's a meeting eza kuba khona nge-Friday so ingaba khona leyo meeting nxa iphumelela kutho ukuthi kuzaba le ndlela yokuthi sincedisane then at the same time thina njengoba bengike ngakhuluma ngendlela yokucompila the number of people abasebenzela ngikhona ngale ukuthi sizame ukudinga laba abangabancedisa ukwenzela ukuthi bathole istart ngoba kwakhathi sikabasela start njalo khona vele bekuluhlelo kade luluhle luncedisa even uhulumende ukuthi ube kukhava ukuthi kungabonakali i-gate ukuthi hhayi uhulumende kumbe lapha akaqhathanga ngoba abantu bebeziqhathele bezisebenza njalo bekutshengisa ukuthi abantu bayenelisa ukuzenzela imisebenzi yabo yezandla so ngaleso sizathu still uhulumende I think uzafanele ukuthi sinxuse maybe nge-funding babafunde ukwenzela ukuthi bethole istart beqhubeke nge-project yabo I still remember there is a day esike sahamba sizama ukuthi sikhangelisise ngoba befukisa le-expansion lapho kade sekungenwa khona abanye sebengena besehlela ngasepark ngakhe ukuthi sizama ukuxoxisana labo ukuthi hhayi ngelihle sisebenzele endaweni yeni some were so violent ngoba ngigcine sembona abantu bangikhona sebekhanya be-attack umuntu owayethatha nje ama-photos owayekhona bebuza ukuthi uvile ungubani yena